indaba lena iagiwe izolo, i-judgment has been reserved. Ujaji uthe yena ungakapheli iviki elilandelayo uzabe seyicubungwe kule njalo wayihlasiya.
So ukuthi ukuthi nomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abazoze bengene kuhostalos.
Inomination iyaqhubeka phambili, ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba yinto engabanceda ngoba bangaze bangene silama instructions zokuthi bakutsho ngoba kabasengamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena as independent, bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzise.
So ke khonapho akutsho ukuthi ucaba nguye vele sezibambe esidukwini ku-CCC, nguye vele sengumongameli khonapho.
Hayi, kasomongameli yena unobhala jikelele u-secretary general vele wayezibambile. Ukuthi nje at times kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile. Uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma kwi-diploma ye-success, ubona ukuthi sivile lo nguye unobhala jikelele wephathi leyo. Kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyaqhula we're satisfied, we're happy ukuthi uclient wethu sibili nguye unobhala jikelele.
Singathi-ke khonapho umthethwandaba ubona zani uyaphuma le sinqumo esithini wena nxaze ukhangele icala langikhona ukuthi liminjani la.
Into abayibisayo ngesilungu ngathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyibisa kathesi into vele sike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba babisa amakhesi amaningi afana nayo bephongukugcwalisa nje ama-cases well angazi isizathu kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions we're very happy ukuthi client with has got a good case and then ukuthi khonokho bangaze bakubise same legal argument bayise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angithe kufuze at least ubise something that is different amakwenzi khonokho.
Yes, ngathi kathesi bangaki bolabo esikhuluma ngabo ngostalo silotshiba labanye abangaki?
I think about 18.
Bonke ngamalunga ejala lephalamende kumbe kulala amakhansela phakathi?
Yeah, we say yes.
So singathi ngama
councils lawo abise ama-cases. Kuma councils kulabanye abanamagqwetha angathathe ahlakaniphile agijime awuya kodwa hhayi akakukhulunyelwa nelo secretary general benza ama-application ukuthi babuyele ephathini. Babuyele ephatheni. I know of owe Victoria Falls, I know of owe I think iKoromon asebekhulume lo secretary general wephathi yabo ukuthi into le kayibanjwe ngendlela ethiyeneyo. Siyathi we've been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi sokukhunyiswe nomlodi abantu sebebuyele ephathini, so ikho sokukhona sebebuyale enye i-constitution. I-constitution le ethengisa ukuthi umongameli wephathi nguye nje oyenza konke ephathini, uyobamba izimali, uyodinga abantu, uyonobhalani, uyo-decision maker and i-institution yenaleyo nguye yedwa labo-spokesperson abakhetha nje kuTwitter. So yikho sokukhona kathesi. Njalo emakhothi khonapha sikhuluma nje indaba zona ezenzwa ukuthi bathi sokula ama-constitution amabili baphinde bathi imposter yize zonke nje zixubexubene nje zisiya phambili. Yabo Ostalos yiyo kade sebebuya sebesithi wena hayi bona uchaba Bhamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo abalayo. So yikho inkundla sibuza ukuthi kanti nxale sithi kuleyinye iparty litho ukuthi iphathi leyo layo ifanana lekaThabangu, iphathi leyo ilama-supporters afana nayo, ile-logo efana nayo, ilo-president ofana nayo, ilama-MPs afana nayo. So ngizehlukanise njani?